izizala nje zeZimbabwe labo umhlaba akade vele iphuphu lokuthi mhlawumbe sesithole umkhululi kubaba uMnangagwa. Bazazibonela bazizwele ngezabindleko ukuthi hhayi ubaba uMnangagwa kashintshanga lokho ekhona phana ekhona eyinkokheli yefaction. Nabafuna ukwakha ilizwe, abafuna ukukhulula amaZimbabwe sabaqhuke ngomsebenzi wabo lo inkokheli yefaction kuzahlale njalo akutisha.
Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa loTsamisa kudingwa isisombululo kudaba lomnotho oqhubeka utshabalala. Ngamanye amazwi sesingathi sokuphelile lokho akusoze kube lesisombululo esizavela kwabezombusazwe lapha.
Kucacile baba ukuthi irevolution yayikho inkululeko ayikafiki njalo izithembiso lamaphupho amaningi la kade khona ukuthi mhlawumbe utshintsho lomahluko sofikile zona konke lokhana kusobe yize kusho ukuthi bona abaphikisayo labanye abaphakathi khona ngaba abalezifiso zokubona ilizwe elitsha elabantu abatsha abale nkululeko entsha elahlukileyo kulalelo elifalakhelwa ngumkhazi kufanele baqale phansi bagebhe umgodi basebenze ukuthi lelo lizwe libuye loba sicala ngokuthi mhlawumbe ngazalalo ukhanye ngani usezikhulumele ngowakho umlo muntu akekho lapho.
Isisombululo ke sokumele sisikhangelele kuye uhulumende weZANU-P F.
Into yakhona esingaphezu ngoba uhulumende esithi ngowezanu-P F kasola uhulumende weZANU-P F uhulumende wohlangothi lweZANU-P F ifactions. Kungakho amaZimbabwe-ke kuwo wonke amabandla aphikisayo nalona oluhlangothi olubusayo labakwanye abanye kwezindawo kumele bahlanganise amakhanda bakhobe amakhanda engqondo babonisane imibono yokuthi kathi leli lizwe lingashiselwa phansi kanjani lakheke kanjani. Akula maqhawe, akula ama-nation builders afana nabonkomo afanana nabo abanye abadlulayo babuleli lizwe ababejenjiwe ukuthi bangabuthanisa ilizwe. Ubaba uMnangagwa nje inkokheli yobunguhlangothinyana okuncane. IZimbabwe kumele iqale phansi ukwakhiwa kusekude phambili.